constitution here in Zimbabwe kusukela ngo 2013 yavele yatshintsha umumo we death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawusuka ngele khothi asithi ulecala elidinga ukuthi ube le death penalty, ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala kukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty. Sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belinesihluku yini, sokukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamende ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwashiyelwa iparlamende ngalesi sikhathi-ke iparlamende isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty. Ngoba i-death penalty ungawukhangela ngendlela yona isi-aplaya kuphela kubobaba omama babe out labantu abangaphansi ababetween 18 and 69 years.
Kulabanye abathi khonokho okwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe mahlana nje, asikho khonokho.
Ye, abantu balakho khona banawo nalowo mbono ngesikhathi kuvalwa i-constitution baningi ababethiwa njalo. Yikho kwagcina kuthiwe kuzajiyelwa iparlamende ukuthi bone ukuthi kuhamba njani. Kodwa abacubungulayo abaresearchayo bayakwazi ukuthi ungayelizweni ele-death penalty uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingela-death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe namacala, izinto ezinjengayi-ikonomi, i-history yezimpi ezake zaba khona. So akuhlali kule qiniso. Kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede. Plus iZimbabwe ibileminyaka eminingi edlula 20 kungena muntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa. Ngalo i-death penalty ungawukhangelela uzathola ukuthi ku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama. Lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni, it's always applied ngendlela yokuthi i-targeta ama-populations. So ngokuningi okunye okukhangeleweyo khonokho, ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo mayelana le-death penalty.